siyabonga mavela silo Chris lichona njani mthwakazo omuhle siyalambukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 1 ngonhlangula 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mukela emweni ngenjabulo ngontungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Amalayini emabhanga akungeneki njalo futhi bakhuluma ngokuthi kufanele uthathe $100 iyona i-maximum. Manje thina sithi hayi sesokwanele okwendlala sokwanele sosithe thina sizalala khonapho-ke ukuze sitshengise ukubana hhayi ngokuthula ilizwe izinto azimanga kuhle njalo sesifuna izinto zitshintshe njengabatsha.
Abenhlanganiso yeZimbabwe Activist Alliance sebeqale uhlelo lokutshengisela okwensuku ezilithumi lasithupha ngokuhlala lokulala e-Africa Unity Square. ELeBotswana selibuyele emuva kwisinqumo salo sokudubula inkomo zeZimbabwe ezingena kulelo lizwe. Ontanga bamabandla aphikisayo akhankasela inguquko kwezemithetho yokhetho bathi sebekhathele ngokwenzakala elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abenhlanganiso yeZimbabwe Activist Alliance isekelwa ngenye nge-Occupy Africa Unity Square eZimbabwe Women in Politics kanye lezinye sebeqale uhlelo lokutshengisela okwensuku ezilithumi lasithupha eHarare ngokuhlala e-Africa Unity Square ebusuku lemini ngenjongo yokufuqa urhulumente weZANU-PF ukuthi alungisise okuhluphayo elizweni. Kuviga omevisika ma.
Uqale ngolwesibili kusihlwa lumkhankaso amalunga ayisikhombisa alumanyano wenhlanganiso ezilela ilungelo loluntu ethe ayalala endaweni yokugwetshisela e-Africa Unity Square bucwadlana ledale lephalamende. Omunye wabalale ku-Africa Unity Square owenhlanganiso yeZimbabwe Activist Alliance unkosazana Lynette Tendai Mudewe utshele intatheli zindaba ukuba yena labanye bakhe bakubone kufanele bathathe leli nyathelo lokulala lokutshona kule ndawo okwensuku ezilithumi lasithupha ngemva kokunanzelela ukuba ukukhuluma kuphela kungasizi lutho. Unkosazana Linda Masarira wenhlanganiso yeZimbabwe Women in Politics ZWIPA enguye njalo obona ngezokuqoqwa kwabalala e-Africa Unity Square laba ngomunye wabalale kule ndawo emkhankasweni oqale ukuhlwa kwayizolo. Isikhulumeli seZimbabwe Activist Alliance umnumzana Gift Siziba ulandisa phezu kwesisusa sawo lomkhankaso.
Okusifuqileyo ngizathanda ukuthi ngikhulume okokuqala, izinto eZimbabwe ziyadura, ungahamba kathi esemabhanga ukhuluma nginje sokugcwele ke amalayini emabhanga akungeneki njalo futhi bakhuluma ngokuthi kufanele uthathe $100 iyona i-maximum. Manje thina sithi hayi sesokwanele okwendlala sokwanele sosithe thina sizalala khonapho-ke ukuze sitshengise ukubana hhayi ngokuthula ilizwe izinto azimanga kuhle njalo sesifuna izinto zitshintshe njengabatsha.
Uthi uSiziba lokhu abakwenzayo kuyisibanga sakuqala sokutshengisela ngokuthula, kungehlula bazokuya kwesinye isibanga.
I-16 days masidlula sokwehlulekile okokuthula will be left with no choice thina sesizathatha ezinye indlela ezingasozi ukuthula. Sizangena emgwaqweni ke sisebenzisa ke amalungelo ethu ku-constitution to demonstrate sisiya phambili. Kodwa vele uma kwehluleka khonoku sizimisele ukubana sihambe e-street ema-streetini eHarare leZimbabwe lonke jikelele.
Abalala e-Africa Unity Square laba bakhuthaza uzulu weZimbabwe laba kunhlanganiso ezehlukeneyo ukuba baze ngobunengi bazomanyana labo ngoba ukube lokhe bekhala besebutofotofeni kungasoze kwaletha inguquko abahlezi beyikhalela. Bathi sesedlula isikhathi sokube lokhe kukhulunywa ngoba kungamthikazisi lokho uhulumende weZANU-PF sekufuna ukuthathwa amanyathelo lanxa kubuhlungu njengalokho okwenziwa ngabalwa impi yenkululeko lapho bazinikela ukufela ilizwe bathatha izibhamu baye empini ukulwisana lobukhokheli bukaSmith ngaleso sikhathi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Ontanga bamabandla aphikisayo akhankasela inguquko kwezemithetho yokhetho bephansi kwenhlanganiso ye-National Electoral Reforms Agenda INERA bathi bathukuthele ngesimo somnotho lezombusazwe njalo bathi sesifikile isikhathi sokuthi kuthathwe amanyathelo aqinileyo okususa umbuso kamongameli Robert Mugabe leZANU-PF yakhe esikhundleni. Lokho kuphume emhlanganweni wabontanga laba okubumba umanyano wabo. Bathathe bathi lanxa bealelwe ukwenza umhlangano mhlaka 25 ngoMeyi ngenyanga ngelanga le-Africa Day, ontanga laba bakhuthazane ukuba bengagoqi izandla bathathe amanyathelo azafuqa uhulumende okhona ukuze avume ukuguqula imithetho yezokhetho. Kudingwa ezinye indlela zokuletha inguquko elizweni nxa lokho kungehlula ngoba beyibona umgogodla welizwe.
Umsakazo wakho we-Studio 7 ususakaza live kuhlelo lwe-Live Talk ekhasini lethu lenkundleni ye-Facebook. Ungakhuthwa yilolu hlelo kusukisela ngo-half past 8 kusiya ngo-half past 9 ntambama ukuze uxoxisane labanye ngendaba eziqakathekileyo esizihluza nsuku zonke kusukisela ngoMvulo kusiya ngoLwesihlanu. Sithanda ukuzwa imbono yakho ngokubhala ekhasini le-Facebook uhlelo luqhubeka. Ikheli yethu ekhasini leli ithi VOA Indebele. Ngizaphinda njalo VOA Indebele.
Lingakhohlwa ukwenza like ikhasi lethu kuFacebook ele VOA Indebele.
Elebotswana selibuyele emuva kusinqomo salo sokutubula inkomo zeZimbabwe ezingena kulelo lizwe ngoba lisithi zibangela ukumemetheka komkhuhlane womlomo lamasondo i-foot and mouth. Incwadi kwezokulima ziyalincoma lelinyathelo. Kubika uMartin Ngwenya.
Iningi labalimi esigabeni esemngceleni weBotswana lehlise iphika ngemva kombiko othi iBotswana isibuyele emuva kusinqumo sokudubula inkomo zeZimbabwe ezingena kulelo lizwe. Abaphathi ntambo bezokulima bamazwe omabili bahlangene ensukwini ezedluleyo ukukhangelisisa ezinye indlela ezingasetshenziswa kulokudubula inkomo. Umphathi ntambo obona ngendaba zasekhaya uMzana obedingwa Mguni utshele iphephandaba leChronicle ukuthi besebevumelane leBotswana ukuthi bafake eceleni udaba lolu lokubulala inkomo. Uthi batshengise abanye babo beBotswana ukuthi ukudubula inkomo akungeke kwakhe ngokuqhuba ezinye inkomo zeBotswana ebezingene kweZimbabwe. Ingcwethi yezokulima esebenza nenhlanganiso yeZimbabwe Commercial Farmers Union uMnumzana Donald Khumalo uncome inyathela leli ethi zinenge indlela zokucazulula lolu daba kungazange kudutshule inkomo.
So I think sanity has prevailed, baba. Yiko kumele kwenzakale. Yiko kumele kwenzakale. We should find ways as a soft landing to deal with this matter and be human. Yes, but also realize ukuthi okwelungwela namhla kusasa kwelungwela. Okwelungwela namhla kusasa kwelungwela nayo Khumalo.
Abalimi abafana loNkosazana Sitheni Ndlovu weMpoints duze lePlumtree kade bevele sebeqinqa isililo becabanga ukuthi kulahlelwa isifuyo eziligugunengi elimpofu emaphandleni.
Abalimi kulezi nsuku siyazikhangela kakhulu inkomo sizeluse ngoba zingavela zicross zishutwe siyasala singawayanga ngoba thina vele impilo yethu sithembele ezifuyweni.
Kusenjalo amazwe omabili aseqinise ubudlelwano ngokuvula umngcelo wesine emangweni emlambapeli duze kweGwanda okade ukhandelwe ukuthi uqale ukusebenza mhlazi ku-1 Mhlangula. Umunye weZimbabwe umnumzana Andrew Nkomo ukwamukele lokhu.
Ukuvulwa komngcele omutsha kutshengisa ukuthi ubudlelwane phakathi kwamazwe omabili kungani kuba ngcono lakho ukuthi bebusele emuva lokhwade sebethe sebeza kwenza ukubulala izinkomo. Kutshengisa ukuthi ubudlelwane bamazwe omabili buba ngcono ngoba ngemuva siyazi ukuthi kule ndaba ebezihlupha njalo ebezikhathaza.
Ukuvulwa komngcele wesine kanye lokubeka eceleni isinqumo sokudubula inkomo kutsho amazwe omabili aqale inyaka enhlangula ngenyathela elihle. Omakhelwane bobabili bathwele nzima ekakhulele eBotswana elibona elingathi eleZimbabwe liyalisindela. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngisavulungela eBotswana.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la kushortwave 4930-12080, la ku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Live talk lamhlanje sixoxa la sebebombe umanyano wamabandla ezombusazwe aphikisayo ngenjongo yokulwisana leZANU-PF. Tumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafithane. Kubikwa kudubuke ibhomba ebelithiywe emoteni ebimiphandle kwelinye ihotela elikhulu esigodlweni sakweleSomalia eseMogadishu. Ababone lokhu kusenzakala bathi abezomvikela bahle bagombolozela leli hotela ngoba kunakanelwa ukuthi olithiyileyo ubephakathi njalo engweqembu labahlamuki abe-Al-Shabaab. Izi phathamandla zakweleSomalia zibika ukuthi owaqala isihluku sokubulawa kwezifundi ekolishini leGarissa University College kwele Kenya nyakenye uMohamed Mahamud, obe ngumkhokeli njalo weqembu elisebenzelana labe Al-Shabaab, ubuliwe ngabezomvikela emadabuka kusa namuhla. Ziyaphela eza kwamanye amazwe. Lo ngomsakazo wenu owe Studio 7 sisakaza singapha eVoice of America esikodlweni seWashington. Esigabeni sethu sokukhangela impilo yabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe lamhla silengxoxo enziwe nguPraxedis Jeremiah weStudio 7 lonkosazana Sharon Kethiwe Ngwenya othuthela lapha eMelika emncane eleminyaka elithiwe kuphela labazali bakhe. Unkosazana Ngwenya ukhulele eMelika waya esikolo lokwenza izifundo zaphezulu waphutha izifundo zokuba yingcwethi kweze science eUniversity yeTexas. Kule ngxoxo uchasisa ngempilo yakhe kanye lokwethekelela kwakhe eZimbabwe okwakuqala eminyakeni phose ngamachumi amathathu lapho ethekelele khona eVictoria Falls wathatha ividiyo ehamba lesilwane
eAmerica.
Yeah.
Ngoba impilo yami lapha eAmerica izinto ezayenzakala lapha kwakukhanya ukuthi uThixo lesandla sakhe empilweni yami. Ukuthi ngibuye eAmerica kwakunye isifiso sikaThixo.
Isibusiso.
Yeah.
Sulapha ke ususebenza impilo yakhe singathi siqondile. Ngikuthazo bani ongayipha kwabanye abanganelisa ukuba lethuba lokuthi baze ngapha ngoba baningi abantwana bathi bangafika ngapha umntwana afika xhwale.
Abazali bami bengayekela ukuthi ngixhwale. Thina ngakhulele church.
Yeah.
So ngilabazali abangikhulisa bekhumbula ekhaya. Asizange sifike lapha bathi hayi sise-America ngakhule ngathi ngumntwana we-America. Baye bengitshela ukuthi hayi wena usowe-America, uhlala lapha e-America, uzakhulela lapha e-America kodwa wena ungu-Sharon Kethiwe Ngwenya ungumntwana weZimbabwe. Nga ngikhuluma lama youth ngihlala ngibatshela ukuthi ukuba umuntu weAfrica kumele ukuthi ungakhohlwa i concept okuthiwa ubuntu, ngoba nga ukhangela abantu beAmerica bona bengasikhangela thina maAfrica, bayakuthanda abakubonayo. Ungakhuluma lama African Americans bafuna ukuba njengathi, so thina sidingani, sifuna ukuba njengabo.
Sibuyeleke emuva kukhefu lakho leli, ngibone ulo mfanekiso wevideo lapho kade uhamba khona alesilwane. Kuhambe njani ke lokho?
Ngafika ekhaya ngathi into engifuna ukuyenzayo, ngifuna ukubona imuli yami, kodwa ngifuna ukuya Victoria Falls. Ngathi sengiqedile ukubona iVictoria Falls, ngabuzwa ngomunye tour guide wathi uyafuna ukuya uhamba lezilwane. Angicabanganga kakhulu ngakho, ngathi okay, singakuyenza, kuyimalini? Bangitshela, ngathi okay, asihambe nini. Ngathi ngifuna ukubona izilwane kuphela. Kade sengiqedise i-2 weeks ngile muli kamama. Umama ngumasibanda. Isikhathi leso babemfundisa i-history yemuli yami yakosibanda. Bemfundisa izitemu. So ngathi ngisibone ngihamba lesilwane, ngathi kahle ngisitemu. Andithunywanga ngenyanga, as some people have said, ukuthi ngayindinga umsebenzi kumbe indoda. Hhayi, ngiyaye ngitshengisa isilwane ukuthi umama ngumasibanda imvela kobulawayo lapho engikade ngilabo imuli yabosibanda khona leHarare. Ngiyaye ngisibingelele isilwane kuphela.
Bakwemukela njani ekhaya? Abachonga ukuthi engxenye esifuna ukuxhwala kumbe esifuna uloya ngaso.
Hayi, abachonga njalo bacaba ukuthi ingqondo zami seziye ngapi. Uthi se engxenye senhlanya.
Hayi, engxenye sezithanca somewhere.
Yeah, uthi kathi sendleni.
Wongesabi kodwa ukuthi singakulumi.
Yakwazi ukuthi abantu abasebenza lazo izilwane lezo babe so calm, bengesabi bona. And isilwane sangikhona laso sikhanya si-calm. Ngaqalisa ngisesaba, kodwa after about 5 minutes ngase ngi-right.
Usozixoxela laso?
Yeah.
Abangapha bona bathi bewubona umfanekiso wevideo lowo, bathini njengoba phela balomcabango lowana ukuthi vele sihlala lazo izilwane ezindlini kumbe
indabanye abangane abavele ekhaya bathi sihlala sitshela abantu beAmerica ukuthi asihlali lezilwane, kodwa khathesi usinike umsebenzi ukuthi sibatshele ukuthi hayi, tibe explain ukuthi kwakuhamba njani khona kuvideo le. Ama-African Americans bona babona something spiritual. Bebona ukuthi labo sebefuna ukuya ekhaya, sebefuna ukuya e-Africa lapha abavela khona, uthi enxenye labo bazahamba lezilwane. So ngangikhuluma labo ngibatshela ukuthi hayi, kwakusepark lapha.
Kuyafana nje le-zoo.
Yeah, asoze ufana ufike in the middle of iHarare ubone izilwane. Kumele ukuthi uhambe lapha abazigcina khona, ubhadale imali la uhambe lazo.
Ilongo nkosazana Sharon Kethiwe Ngwenya osakhulayo okhulele eMelika kodwa odabuka eZimbabwe. Ngesonto siqhubekela phambili ngalinxoxo kuhlelo lwabasakhulayo. Lingakhothwa yilolu daba. Uma Ngwenya intombazana eyingcwethi kwezescience.
Lingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu. Igama lami nguChris Gande, sidibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Lamhlanje sixoxa lomnumzana Ezekiel Sibanda, isakhamuzi seMaboleni eLower Gweru. Sixoxa ngodaba lukangqwaqwane isnow esiwe khonale. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo baba Sibanda.
Ngiyacawa
la mingena kuhlelo. Kuhambe njani? Kuyini elikubonileyo khona ngapho sizwa kuthiwa kube le snow?
ngole Thursday last week mhlaka 26 ngezikhathi nje zamani sila ngalithona sabona izinto ingathi liyaphazi maye ngathi kufuna izinto kwathi ngamahafu kafisi kwabuya engathi yimoya engathi kuthiwa yigeti edumayo singaboni ukuthi into engathi yiseme ethini edumayo sabona nje inkalakade inkukhu emhlophe ethe nke but yisino mina ngangivele abukela ibhola ebantwaneni esikole babedlala nje ibhola sesisuka ngibaleka ngena nje kwenyindlu emaboneni e-township laphana ngibona into kuthiwa ngikhona yawa yasizimbela kwaba lezulu lana sibi kakhulu kodwa lana bhati about 15 to 18 minutes sisiyaphuma sike sokuhlophe sokugcwele ungqwaqwane konke vela kusahambeki yenza sibili umonakalo kwezinye indawo nxa ungathi uyakuhanisi ngake esidakeni labulala sibili inkukhu then ezingadini bekule mbhida imbhida yonke laphundla laphundla kwasala kungalalutho amatomatisi konke kwafuza kwasala kungakalutho bekulomunye futhi umumbu oyigreen wonke waphundlwa wasala kwasala kungaselalutho kodwa nje sikuthabelayo kuphela ukuthi hhayi kanti zange lilimazi abantu
sikhuluma nje sekunjani phansi la
hhayi na ungathi uyayeshagari emfuleni kugwele ilokhu inganisinyo liyayo lokhu ikhona le mfulo omnye okuthiwa ngusabakhwenyana lokhu ikhona isinyo liyana ayikanyiki
manje wona umqando awuzange ubuye ngamandla ngemva kokuna kwesinolo
kwaba lo mqando omunye oyinzima onzima ufika ngikhona kwazi kwafika ebuhleni kuqandi kodwa kwathi hhayi sokuchaya ama-two emini hhayi wahamba wasele umqandulwana hhayi ekuseni waqanda sibili kakhulu
bekufuna ukuthi nxa ulala umbathi ingubo ezingayo
ezingu-3-4 wona lamathwini wane akhudumalayo nxa wakule wane wawungavuka womile kuhleli
manje ukupheka-ke njengoba inkuni lazobe sezile snow beliyipheka ngani
abantu bapheka nzima abapheka nzima kodwa hhayi sakwanisa ukuthi sipheke kodwa abantu bapheka nzima kokwamzana okho ntambama isnow leso sisina akusho ukuthala sesilala ngendlala sisaphekanga
ezikolo-ke abantwana belokhu behamba kunjalo
hhayi abantwana esikolo bayahamba sibili akulasiba bayasihambela sibili kuhle nakho esikubongelayo kuphela ukuthi isinolo lesi safika ngo-7 ntambama ngabe safika eliya ngama-26 kwakuzaba lo monakalo omkhulu ngenxa yokuthi abantwana babe ama-secondary schools ayela ama-sports emaboleni then besana nikodwa besanda ukusuka satheleka isinolo lesi inhlanhla yukuthi kasihambanga umangomude sathanje about 4 kilometer radius kuphela ngabe sasipreda sakuma-8 kilometer 10 kilometers ngabe kwaba lo monakalo esibili ngabantwana babe ngasike emakhaya
manje nxa uhamba phansi unyathela lapho bekungatsheleli ukuthi abanye bebesiwa
hhayi hhayi bekungatsheleli ikuthi phela emakhaya lapha anti yinhlabathi then ihlabathi yani iyabibamba kodwa imota sibili zabasehlebhetaren ngoba zenze okokuma sibili zimele ukuthi ziyebilise
manje abantu bathini nxa bekhangela khonokho ikakhulu njengabantu asebephile endaweni yonale okwesikhathi eside bathini ngakho
hhayi abantu kuyasimasa sinabantu abadala sibili asikaze sikubone kusenzakala kuyini kuqala sikuma-over 60-70 years kodwa hhayi asikaze sikubone lathi kuyasimasa ukuthi injongo yangikhona kuqondeni ukuthi kuze kube lesino emaboleni asikaze sikubone vele impilo yethu yonke
hhayi kwezwakala isikhathiso esingasavumi ungavalelisa abalaleni
hayi lisale kuhle balaleli yonke nje ngifisela impilo enhle unkulunkulu abe lani
hayi sibongile lathi sikufisela impilo enhle
hayi kulungile baba siyabona
hayi lathi sibongile bye bye lo ke ngumnumzana Ezekiel Sibanda isakhamuzi semaboleni elowa gweru ebesixoxa laye ecingweni kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba igama lami nguChris Gande lilalo
kwezemidlalo lamhlanje umqeqeshi weqembu leBantu Rovers uJohannes Ngotso uthi bazaphela babone lapho kuzawela khona induku loxakuxaku ekupheleni kwesizini yalonyaka loba nje behlezi kundawo yesibili engalaneni yemiklomelo ngemva kwemidlalo yesikhombisa kusigaba seSouthern Region Soccer League uyalandisa uJoseph Njanji.
Iqembu leBantu Rovers lemiklomelo elithumi lathoba nembili ngemva kokunqoba imidlalo eminyisithupha phakathi kweyisikhombisa eseliyidlale lonyaka kusigaba se-Southern Region Soccer League. Emidlalweni eligcina ukudlala, iqembu lebantu libhaxabulele Highlanders elaziwa ngokuthi iBoso 90 nge-3 kanyanga ngesonto enkundleni eWhite City. Limpumela itsho ukuba leli qembu selinqobe kuyo yonke imidlalo eliyidlale kusukela kuviki yesibili ngemva kokuba ladliwa emdlalweni walowakuqala wesizini lapho elitshawe khona nge-1 kanyala iqembu le-ZPC Kariba. Loba kunjalo umqeqetshi waleli qembu uJohane Ngozo uthi kusasemasinya ukuba iqembu lakhe likhangelelwe njengelinye elingaphakamisa isicoco kusigaba se-Southern Region Soccer League lo nyaka.
So far silama targets. Into esiyifunayo sesikhala igame esilandelayo kuphela igame next week kuphela silama targets.
Kumidlalo yisikhombisa eseliyidlale iqembu leBantu Rovers lihlohlwe kabili kwathi lona lahlohla amagoli alithumi lathoba munembili. Ekhuluma ngemva kokudliwa kweqembu lakhe ngeleBantu Rovers ngesonto, umqeqetshi weqembu leBoso 90 uMelusi Sibanda uthe kuqembu leBantu kulabadlali abambalwa abalesipiliyoni okuyinto ebaphathisa kakhulu.
IBantu Rovers amayila ama-senior players like uZefa, Olindelane nawefuta ama-youngsters. Asilamuntu ozowadlala kudivisioni wanoku Premier League. So i-experience yesibulelele.
Ngomenye imidlalo yangomgqibelo, iqembu leVictoria Force Tigers lizemukela ele magomo enkundleni yeGinotimba. Iqembu leWangi Under 20 lizanqikelana leZRP Wangi ngasemalahleni. Iqembu leNtaba Zinduna lizadlala leZPC Wangi Ntaba Zinduna. Ukuthi iqembu leTalent Vision lizatshana leCast Mine Railton. Ngesonto iqembu leyamagagasi lizadlala leZRP Bulawayo Province enkundleni yeChinotimba khona leVictoria Falls. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanjini.
Let's begin. Choma love mama Jaivana uthi ngivulele eqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kodwa lingayikatshana, zihlobo zami likhumbule luyalandela uhlelo lweStudio 7 Live Talk oluvalelisayo nguNtungameli Nkomo. Lila.